lichona njani izulu kandaba mphakazi omuhle olamukela ngenjabulo enkulu igama lami ngu Chris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba njengoba ke kusasa kulilanga eliqakathekileyo ilanga lekhisimusi sixoxa lo mnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo njalo elikholwa lesiKristu. Ya ungasitshela nje okwakuqala ukubana nxa usikhangela ikhisimusi yalezi nsuku uqathanisa le lapho lisakhula ubona njani umehluko?
Kakhulu baba ngoba sisakhula ikhisimusi yayiyinto eqakathekileyo sasichaphazela sithengele izigqoko ezintsha ukuthi hawu sizazigqoka ngekhisimusi njalo abantu wonke bomango babeyithakazelela kunganathwa amatshwala njengoba esenathwa khathesi yebo kambe babuphekwa sibilo obekhisimusi kodwa bungela buphopho njalo ikhisimusi sasisikhathi sokuthi abantu badle lokhu abangakudliyo phakathi kwesikhathi thina izinkwa sasizizwele ekhisimusini sasifika zindlinga emakhaya kokwakukukhulu kungamahewu lamatshakada yikho ke lamhlanje hayi ikhisimusi isiphathwa ngenye indlela eyehlukileyo mhlawumbe singachaza siye phambili nxa silokhu sikhuluma.
Ye, nxa sikhangele ukubana njengekholwa lona ilanga leli laliphathwa njani njalo kathesi ubona ungani sokuyikujabula kuphela yini kungela Kristu phakathi?
Ilanga lekhisimusi kumakholwa amanengi, angitsho wonke amakholwa. Babelithatha lokhu abakufundiswa ngabanali abafundisa ukuthi uJesu wazalwa ngasona lesisikhathi. Abantu bekukholwa bengelalo olunye ulwazi. Bephila ngalolulwazi ukuba ikhisimusi njengoba ikhumbuza ukuzalwa kukaJesu, hawu babesiya sibile emasontweni bengakaye ekujabuleni kwakuvukwa ekuseni kuyiwe esontweni kuyekhonzwa. Kungathunywa ke esontweni sekuthiwa hayi sekusiya sekuyiwa emakhisimusini kwakusiba kabili baba engxenye izakhamuzi zalapho kule echurchi khona okukholwa khona bahle badingelanga lekhisimusi bazaletha izinto ukuthi abantu bephuma enkonzweni bajabule bendawonye awu kunathwa amahewu kudlithizwa inyama ngoba babedinga le nkomo izohlatshwa kujatshulwe sibili abanye babesenza umkhosi uvele ube khonapho echurchi ilanga lonke nje kuze kuchitheke entambama kanti abanye babesithi hayi akuphele esontweni masinyane siye kosibani bani lapha okule khisimusi khona ngoba ikhisimusi yayisenziwa emakhaya kuthiwe lamhla ikobani kusasa ikobani yayisithatha isikhathi sonke kusukela njengelanga lakusasa kuze kuye kuba phakathi kweJanuwari ngoku kuthiwa ikhisimusi kusenziwa imikhosi eyehlukeneyo ezindaweni ngezindawo emizini ngemizi isuKristu
bengithi
isuKristu yiso esasikhokhela phambili abantu bekukholwa ukuthi ikhisimusi ngekaKristu yikho ke babesukumela phezulu babe lokujabula amakholwa labangakholwayo labo babekuthatha ngaleyo ndlela.
Hayi isikhathi iso esingani sesidliwe ngumangoye ungavalelisa abalaleli ubafisela le khisimusi enhle.
Ngikakulungile baba hayi balaleli ilanga lakusasa lilanga elikhulu kumakholwa umhlaba wonke ungaka. Amakholo amaningi akholwayo ukuthi uKristu wazala ngalesi sikhathi bazinikele ukuthi ke bajabule kanti lalabo abangangena amasonto lalisilifisela inhlahla lonke ngoba ukuza kwenkosi kwakuletha ukuthula emhlabeni lothando kubantu sekungathi kungaba ke lokuthula ikhisimusi likho lisebalaleli siyabonga.
Hayi lathi sibongile lawe uyidle kahle iChristmas ba.
Ngiyabonga.
Okay, bye bye.
Lo
ke bekungumnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo elikholwa lesiKristu. Kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lilani.